Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNtulikazi 2023 ngokhipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okuningi kwafona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho.
Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandlale MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla le-MTCT.
Ngifuna ukuthi hayi emsingwane, we want change khona apho emsingwane. TPPC is the part of the future, is the next government in this country.
Umnumzana Nelson Jamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba ubesediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli labanye. UDube obebona ngokwethula kwemibiko ku-MTCT uthi ungene kubandla elibusayo lamanye amalunga ebandla leli abekudale lephalamende. Uthi besokuzwisa usizi okwenziwa ngumnumzana Douglas Monzora labanye abakhokhela ibandla leli.
Abantu bangazibuza ukuthi kambe Dube kade likhulumela leli bandla dukusuchile. Yebo, kuyatholakala ngoba nxa ukhulumela ibandla uyabungazikhulumeli wena okufunwa nguwe, uyabukhuluma lokho elivumelane ukuthi yikho okumele uye kukhuluma. Kube sokuhlupha-ke nxa kuyukuthi okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho. Oqamule umhlane yilo udaba lwama candidates lona lolu elokuthi sehluleke ukuthi sifake ama candidates njengebandla le MDC ngoba sibandla lengaphathanga kuhle imali political funding lathembisa ama candidates ukuthi lizabhadala imali kodwa imali yayiveli ngekho kusukela ngasekuqaleni. Lakhathesi nje kuyagijinywa kuyo alelale, leyo mali kayikho. Okokuthi noma kungavuka kuthiwe abantu kabangene, leyo mali nje kayikho. Into engiyaziyo ngoba bengiphakathi ngisebenza lazo zonke iy'ngatsha zebandla ezibalisela o-finance lani. Kodwa nxa bengafuna-ke sebengadinga omunye uyazoqamba mangathi imali khona. Imali kayidliwanga kodwa iqiniswe ukuthi ibandla nje imali ichaphaziwe.
Ye, ungakhangela lapho oya khona Baba Dube ubona ubuthakathaka yini kumbe lapho bonke ukuthi ifolokohlo
nje i-opposition yonke nje ukukhula kwami kiyo nginanzelela indlela ezenzakala ngayo. Uyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iZANU PF yilo ibandla elithethe isikhathi sokuthi lifunde okuningi ku-opposition osokulenza ukuthi libe libandla eliyenza ngcono kakhulu into zalo. Ungakhangela into zama-primary elections, babefaka abadala beZANU PF asebegugile abangakwanisi ukwenza lutho ngoba ibabalweli lizwe. Kodwa khathesi sebakubona ukuthi nxa befaka abantu abangafunwanga abantu, labo bantu ngesikhathi sokhetho kabavotela sebesenza ama-primary elections wenza into zabo kuhle. Yikwelibona kuZANU PF sokulabantu abatsha kakhulu abaningi, abantu abalobuciko abaningi, kube sokusithi laba abangabadala bayenze kakhulu umsebenzi wokuxwayisa besemuva bengafakwanga ngenkani ukuthi bakhokhele abantu. Osokuyinto esivame ngapha-ke kade kuthiwa yi-opposition. Lingabona ukuthi ku-CCC kuhambe njani, abantu akade bekhethwe ngabantu balahlelwe khatshana, ubuye ku-MDC nje ama-candidates abengekho. So ngijulisisile lokho ngabona ukuthi ibandla leZANU PF liyatshengisa ukuthi lihlose ukuthi lakhe isizwe ngoba indaba zabantu lizithatha njengendaba zabantu. Kanti njalo unanzelele ukuthi seliziguqule, ligubulile, livumile ukuthi ligubule amakhasi amadala libe litsha. Njalo uyakubona ukuthi nxa kuyikuthi liyazigubula lona njengebandla, liyafisa ukuthi litshintshe impilo zabantwana beZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ube isikhulumeli sebandla le MTCT ubexoxa leStudio 7 esekhwekhwe. Umnumzana Douglas Monzora okokela iMTCT uthi uDube labanye bakhe bathengwe libandla leZANU PF.
Some top MDC leaders and parliamentarians who were weak-willed have been bought by trinkets and joined ZANU-PF. These blinded them such that they see nothing wrong with hobnobbing with a party that has destroyed the livelihoods of millions of Zimbabweans. They see nothing wrong with joining a party that yesterday murdered their comrades like Tondera Indira.
Labanye kade bekokhela iMDCT asebengene kuZANU-PF labanye ke abakudale leParliamente. Lokhu kuveza ukuthi abantu laba bathengwe ngemali bethengwa libandla leZANU-PF. Lokhu kuyisimanga ngoba sebengene kubandla elaziwa ngubhiliza ilizwe leZimbabwe. Siyamangala ukuthi abantu laba bacabanga njani njengoba ke iZANU-PF isibhidlize ilizwe kangaka. Abakwazi abakwenzayo ngoba lokho abakwenzileyo kuveza ukuthi abalandaba lokwenzakala kwabanye babo abanjengotondela indira babulawa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Wenza konke lokhu ngenjongo yokubhidliza iMDCT. Kodwa siyaqhubekela phambili ngemisebenzi yethu njalo lokuphikisa kumbe ukwenza konke okusemandleni yethu ukwenzela ukuthi ibandla leZANU-PF libone ukuthi lenza izinto ngemfanelo kweleZimbabwe. Thina injongo yethu yokuthi siguqule isimo selizwe leZimbabwe.
The MDC remains the only party that is pro-poor and pro-people, a true vanguard of the people. It is a party of service and sacrifice. More importantly, it is a party whose perseverance is next to none. We shall overcome all the obstacles that have been put in our way.
Wonke lokho sikwenza sile njongo yokuthi sibuse ilizwe leZimbabwe. Kungaze kuthini sizanqoba kuphela. Unqoba kwethu sokuzeduze.
Together we shall overcome. Aluta continua. Victory is certain.
Umnumzana Douglas Monzora ngumkhokheli webandla leMTCT ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuba linike abantu laba imali. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa uqhubekele phambili namhla ekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Besesigabeni sesibomvu eMzingwane leBad Bridge esabelweni seMatoran South kulandela imihlangano ayenzele oZulu ebulilima ngolesihlanu. Kubika uEzra Jesus Banda.
UThamsa utshele abalandeli bebandlaleni ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla leTriple C lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi eMzingwane, we want change konapho eMzingwane. We want to support iTriple C. Umazi ukuthi iTriple C is the part of the future, is the next government in this country. Of course, the country is belonke. What Balisa? Ukuthi hayi uJaya but Balisa elizelonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamsa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende weTriple C uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika amatitle deeds. Umfana uzakunika umhlabathi. correct way. You say when you are on the land, you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandale ZANU-PF lalo lipatheka kumkhankaso okhetho oluzayo ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni. Amalunga ejala lepolitbureau elebandla lezanu aphume ijume linceda ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakhampena mina ngilapha eNkulumane noprofesa Mthuli. Into eziqakatheke ngayo yokuthi inkunzi iyaziwa ngamadoli ayo. Sesiwabonile amadoli kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile ziyabukeka, siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla lezaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibongiso Nkomo, umkhokeli wezaphu, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadamisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho. Bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezanu. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo nxa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Nxa izanu isikupanic mode, iyaqala ukwenza izinto zodlame ngesiNdebele sithi ongapheliyo kuyahlola.
Amaphoyisa ethu ezalile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano wezaphu izolo. Kukhanya amabandla amaningi ancintisa kukhetho lwalonyaka aphatheke okwamagama ekhankasela ukhetho. Umnumzana Innocent Dibale, ngumkhokeli we-Economic Freedom Fighters eZimbabwe, uthi bayasebenza phakathi kukaZulu.
Sigcwele indawo yonke safaka ngoba ama-councillors amaningi koBulawayo, amaningi eNkayi, amaningi eGwanda, njalo amaningi eMatopo. So sibhizi siyagijima, siyakampeyina ikakhulu ama-door-to-door.
Iningi labantu kukhanya selimelele ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngobakazi lonyaka. Ngimelwa iStudio 7 ama-Challenge South Province, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Songangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele izwi lakwamanye amazwe ngamafitshane.
Zokuhlengwe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 esiqintini seRhodes kwele Greece okulomlilo ovutha okumangalisayo. Inhlanganiso yeDoctors Without Borders ithi yilakho ukumisa imisebenzi eyenziwa kwele Sudan kulandelwa ukutshaywa kwezisebenzi zayo eHartoum. Ithi yakwaziwa ukuba izisebenzi lezi zishaywe ngobani. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu abaningi kwele Melika babukele umdlalo wakuqala kaLionel Messi okuqembu le-Inter Miami. UMessi uhlohle zokusele imizuzu embalwa ukuba umdlalo ufike emaphethelweni ngolwesihlanu. Iqembu lakhe linqobe eleCruz Azul lakwale Mexico 2-1 emdlalweni we-League's Cup. Sike sizwe ezamasiko.
Kwezamasiko
namhlanje silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo namhlanje.
Angiphinde ngibingelele namhlanje baba Dube kubalaleli bethu nakini nonke abasakazi bethu.
Yes, siyakwazi selilungiselela-ke umkhosi omkhulu. Akusitshela ngomkhosi lo.
Baba Dube nabalaleli, ngumkhosi obaluleke kakhulu lo ngoba singabantu ebesizwe senkosi uMzilikazi uyasivuselela njalo usenza sibe lenkumbulo esenza singakhohlwa ukuthi sisuka ngaphi sisizwe kuze kube namhlanje. Uzokhumbula sesile minyaka ebalelwa 125 something inkosi yakhothama njalo isizwe sathabalala. Kuye kuthi-ke ngeminyaka yonke nje ngemva kokubonisana ngokuthi kuvuselelwe ngapha kwezamasiko siye lapha esigodlweni senkosi mawuhamba nje ngoGwanda Road, the old Gwanda Road laphana kungabo 20-30 kilometers okunesigodlo senkosi uMzilikazi. Yilapho-ke kuzokuthana bonke abantu ngenhloso yokuyokhumbula iqhawe elikhulu kangaka kuyilona elingumsunguli kwesizwe esikhulu kangaka namhlanje, isizwe sakomthakazi.
Singathi-ke lo nyaka kuyabe kuminjani kulabantu bemzini kumbe kulabosenzwane
lo nyaka? Ngempela hayi, ungathi kuyobizwa ozwayo ngoba kukhanya namalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu ngizwile nje nasekhaya ngale nabo bathi bami ngomumo napha izivakashi ikhanya ngaziza baziningi lazo njengoba kuye kubonakale nje ngesinye isikhathi sihamba ngisho nalabo abangapha kwaZulu bathi namhla lonyaka bazoba khona engicabanga ukuthi labaseSwazini bazoba khona ngicabanga ukuthi futhi nabanye abazovela kubo Eastern Cape bazoba khona ngicabanga isanda seluliwe kakhulu kuma visited azosivakatshela
ye khuluma labantu ngamafishane kula
engingakusho ukuthi bakuthi abantu asisukumeni njengezizwe zonke siyovukiselela amasiko ethu ngokuthi sihlanganeni laphana ngaphandle kokuthi nje kungumcimbi kume kungumgubho kwenza ukuthi singabantu sibambane sikwazi ukuthi sisebenze ndawonye ngoba nxa sihamba thina sivakatshela kwezinye izindawo siyabona ukuthi abantu bakuthatha njengento eqakatheke kangakanani ukuvuselela nokukhumbula amaqhawe abo kangangokuthi kumanje laphana esikolweni akukho ngisho isakhiwo esiyisakhiwo lapho abantu abahlanganyela khona yiloko esikucelayo ukuthi siyisizwa sisondeleni sibambaneni siphume nesu lokuthi mhlambe kungakhiwa into ezokwenza ukuthi nomuntu ofikayo ufuna ukwazi ngeqhawe elidume kangaka umhlaba wonke leli libizwa kuthiwa ngumzilikazi kamashobana noma ungeke kubo UK khonale uzezwa bekhuluma ngomzilikazi kamashobana e-Africa nje lapha amaqhawe aduma kakhulu inkosi uShaka nenkosi uMzilikazi futhi ababenesizwe esasinamabuto ayehleleke ngendlela ecithifana nesimanje
siyakuzwa kakhulu ke lo ngubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esindu esixoxa laye ikona ngale ke eJohannesburg kule South Africa siyabonga kakhulu ngwenya ngodinga kusasa wami
sibonge babuduke sibonge nakubalaleli
sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNisfanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngizabala namhlanje ngibala kuPetro okuqala nechapter yokuqala ivesi nga 6 uthi yena thokozani ngalokho lanxa kwesikhatshana liza kuhlupheka ngezilingo eziyinhlobonhlobo uba kudingeka ukuze ubuqotho bokukhola kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu yena liyamthanda lingambonanga elithi lakathesi lingamboni likholwe kuye lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo lizuze umvuzo wokukholwa kwenu okuyikusiliswa kwemiphefumulo yenu. Siyananzelela ukuba kuye kwaba lesikhathi napha abantu befundisa ukuba ivangeli kumbe nxa umuntu eze kuKristu kazi kuhlangana nokudubeka kuphela kodwa uzongena phakathi kwenotho enkulu uzokwenza konke kube nokuhle kuphela okwenzakala kuye. Kodwa siyananzelela ukuba kunemfundiso eqakathekileyo ukuba uPetro nxa lapha ekhuluma eloba wayebhala ngesikhathi abazalwane behlukuluzwa nguhulumende owayekhona ngumbuso owawukhona nxa kwakuthiwa ngumKristu wawukwazi ukuba impilo yakho ingaphela usubulele. Siyananzelela njalo ukuba bona abafundi bakaJesu ngaleso sikhathi bonke ababekhona amapostori bonke ababekhona oPawulo oPetro oJohane oMateyu bonke ababekhona isiphetho sabo baphetha bebulawela ukukholwa kwabo bebulawela ivangeli. Ngakho ke neso sikristu nemfundiso neyiqakathekile ukuba kuyofika isikhathi lapho ukuba umkristu kwakho kuyofika esikhathini lapho okokuba ungangena phakathi kokuhlupheka phakathi kwezilingo
kuona kuyindlela yokuhlolisisa ukuba kambe uyamkholwa na yena no Kristu othi uyamkholwa. Abanengi bayawa, abanengi nxa sokuba isikhathi sokudubeka bayathikaza kumbe bayasuka esikristini bezama ezinye izinto emaceleni. Ikanti ukuqina kwesikristu sakho, lokubambeka kwesikristu sakho, lokuqotho besikristu sakho, yikuba ube nokholo phakathi kwesikhathi esinzima. Yikho lapho uPetru ebhale esithi kambe nxa lizafika phakathi kwaleso sikhathi esinzima kangaka esenza ukuba ukholo lwakho lube njengensimbi efakwe phakathi komlilo ukuze iqine, ukuba nxa uzakwanisa ukumelana lakho, yikho lapho othola khona isambulelo sokuba uKristu ungubani. Yikho lapho okuba nobufakazi ukuba uKristu uyamthanda lobo ungakamboni, lobo ungazakumboni kodwa umbona ngelihlo lokholo, njalo umthanda ngelihlo lokholo. Awumthandeli ukuthi uyophiwa olunye ulutho kumbe uzothola inotho kumbe uzathola lokho, kodwa umthanda ngoba usithi hayi, uKristu ngumNkulunkulu wami, uKristu wamfela, ngiyamthanda. Angumthandeli ukuthi ngizathola olunye ulutho, kodwa ngimthandela ukuba uyinkosi yami. Kodwa siyakwazi njalo ukuba uPetro lapho yalobo ukuba lizozuza lana umvuzo wenu wokukholwa ngokusiliswa la ngokuphiliswa kwemiphefumulo yenu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama likaJesu. Kulabo bonke abathola ukuhlukuzeka abaphakathi kwesikhathi esinzima, ngiyathandaza uNkulunkulu wami labaphakathi kwezilingo eziyinhlobonhlobo ukuba uNkulunkulu wami wena uzabakhupha phakathi kwakho, bazokubona ukukhanya kwakho ngegama likaJesu. Siyathandaza ukuba kube njalo, bagcwalise ngentokozo yakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sike sizwe ezabatsha. Ye kwezabatsha namhlanje ke Dr. Losali Mlambo ukhona ngale ke eChipinge iliyenza inhlelo bani kulezi nsuku ezabatsha khona ngapha.
Okay, siyenza ukulungiselela kwama elections njengoba singathi lenyanga yokuthi sihambe siyovota. So kwakathesi sizama ukuthi sincedisane sikhangele ukuthi kuhamba kanjani. So abathi bethu besizama ukuba ukukhuthaza ukuthi behambe beyovota ngoba iningi lakhona kukhaya vele abasenathemba abasafuni izindaba zokuyovota lezi. So okwakakhethi thingathi senze i-advocate yokuthi abantwana abatsha behambe beyovota, kuwukuthi futhi sikhangelele le ndaba ezikhangele omama ezenjengabo-TBV laba-harmful cultural practices ngoba nama-child marriages. Ngokwakathesi ngendaba zomkhonomo ongathi kuyabheda ama-child marriages sengathi semaningi kakhulu. Abantwana abaningi bakhanya sebenza bebancane ngendaba yokuthi babe befuna ukudinga umuntu ozabagcina. So kwakathesi sikhangele indaba zona lezi ezimbili ezama-elections ngokuzama ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bezovota, nendaba yesibili ama-child marriages nokuthi indaba ze-drug abuse futhi zivamile kakhulu esigabeni sethu lapha.
Nxa sikhangele zokhetho abatsha bade indaba bengafisi ukuthi bevote,
bona ngokutho kwabo bathi akula lutho oluzatshintsha ngoba kuyukuthi ungavotela lapha ofuna ukuvotela khona, akukhanyi kuzokuphinda ngoba bathi kubanazo kusobala ukuthi ngubani ozabusa for the next 4 years. So okwakathesi sathi akusincedi lithi ukuthi siyovota.
Ndinamanje nibatshelani
kinpres batshela ukuthi hhayi asambe sini siyovota because i-democratic rights yethu yokuthi siyokhetha umuntu esimfunayo whether ngukhahlela kumbe umuntu osimela kuphalamenti kumbe yena umongameli.
Lo nguSelim Lambo okunhlanganiso ye-platform for youth development besixoxa laye ekhona ngale-ke eChipinge. Le Studio 7 esakazwa eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seCastellaga Premier League.
Iqembu lelindazi linqobele eManyika Diamonds nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Ohlohlele iqembu lelindazi nguPeter Mudua ngehlandla lakuqala lomdlalo. Limpumela itshiye iqembu lelindazi lemiklomelo ngamashumi amathathu lanye 34 njalo kuyilo elihlezi endaweni yakuqala engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leshisham libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu leBlack Rhinos ngaseBata. Kube nempumela efanayo ngasemalahleni lapho iqembu leWange libe ngutshikilobhanqa 0-0 leFC Platinum. Kuthiye leSimbabora litshawe nge 2-1 ngeleze PC Caribe ngaseBaobab. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uxoxe njalo loNdodana Sibanda owadlalela amaqembu amane kweleZimbabwe lamanye kweleSouth Africa. Ngomanje unceda indodana yakhe uGerald ongunozinti.
Ndodana uthi akusuye wakhuthaza umntanakhe ukuba alandele enyaweni zakhe abe ngunozinti njengaye.
Yena uGerald uqale engakwazi ukudlala umuntu lwana ukuthi ubezonde ngabona bengafori phambili asuke egedini ayedlala phambili engabona egedini sokule program asuka buyele futhi egedini ngasenza ukuthi decide mntanami ukuthi udlala ngapha. I'm not going to choose ukuthi wena udlale wabesithi hayi ngifuna ukudlala ngibe ngigoalkeeper yikho kumthekela kwami equipment.
Uthe ngemva kokuba uGerald esekhethe ukuba adlale egedini undodana waqala ukuzipha isikhathi sokuba amncedise nxa ethe wathola ithuba.
The city must truly chance I'll train him ngimpusha mina ngazenzela but yena fortunate ngimncedisile sibili even namanje ngiyamncedisa though isikhathi sesingani sesilimited okwamanje but ngiyampusha. Siyahlala phansi sibukele ama-videos sibone lapho amanye ama-keepers ayenza ama-mistakes khona ayenza khona kuhle. I encourage ukuthi lapha ayenza so lapha ayenza so lapha ayenza so.
Ngesikhathi sadlala ibhola kuzinga eliphezulu undodana udlalele amaqembu ambalwa kweleZimbabwe, eSouth Africa kanye le-Eswatini. Waphetha ukudlalela amaqembu aphezulu esekuqembu le-Green Fuel ngesikhathi lisadlala kusigaba sika-Division 1.
Njengakhocha eHarare ku-Division 1 ngabuya ngakhocha le-Green Fuel where I was player coach, assistant coach. At one time ngaba ngu-caretaker coach, head coach eseresigning. Ngaba ngu-caretaker head coach for a game until
undodana udlalele amaqembu abalesayo leHighlanders, iReal Stars, iShooting Stars kanye leBulawayo City kweleZimbabwe. Udlalela kweleSouth Africa lapho adlalele leGarankuwa kanye leFC AK. Eswatini lakho wadlalela iqembu leMbabane Highlanders kanye leMoneni Pirates. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwele ZANU-PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora. Kodwa uMonzora uthi uDube ulele ngakhona njengabanye bakhe abangani ngabaqedakale kade bekwenza. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.